iqinga la uqale limqoka esilibuka kakhulu kumbe singathi siyalinanzela silikholwe njengabantu bezimbabwe yikuthi khonokana kuvalwa kwelizwe singathi yi-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane lakhathe sileli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba kungananzela abaningi kathi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu phinde sinanzelele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonge uvula nje lezikolo ungananzela ubekubeka kathi esimongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngamabanga la abhalayo awema-primary secondary kanye laku-tertiary khonokana yimizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela kodwa ke sisuke singanto siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikatholi ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiyavula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta lanxa izikolo lezi zizathi zivulwe bekuyisifiso sesokuthi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hhayi kaye kuthelela abanye mbe lanxa sesuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthelela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavulwa izikolo omunye umntwana oyedwa engabuyela olo mkhuhlane nxa ungasatestwanga kuhle kube sokuthelela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lo we-COVID-19 umhlaba wonke jikelele size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa sikhangele eZimbabwe in particular amanani aloke siyeqansa ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile kuvulwe okuthize nje obumongameli kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu
siyabona ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakobulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi
abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswela kwamanzi kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga kodwa-ke nxa sokusuke kwabanje osokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi amanzi lawa kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo mbungawakha ngolwesibili walondoloza kuze kuyefika olunye lwesibili so kube abantu begeza izandla zokufana lokuthi badlalisa amanzi amafitshane ke sikutshoyo ukuthi i-city council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa-ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo solufake abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kathesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa-ke kakusenzeki khonokho khonokana kusuka kufaka abantu bakobulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxa sikhangela umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.